sasenza umhloliso ethi research okweminyaka ethize sasiqondane lokukhangelisela ukucubungula ukuthi abantu abangabayanga kumbe abane izimali ezilutshwane abahlala emalokishini kumbe ezindaweni ezithiwa khona asondawo abafanele bahlale kizo imikhukhu, abantu abanjalo bayazwisisa na amalungelo abo empahla ama-property rights? Sasidinga nje sidingisisa ngolwazi lwabo ololungelo lempahla ama-property rights. Kwasekukhanya ukuthi hawu, kanti vele bavele bahlala besethukile basekwethukeni okuthize ngoba lapha abahlala khona bahlala besongelwa ngama-council lohulumente ngoba indawo zakhona azilungisanga kuhle. Kutho ukuthi vele bona ngobuningi babo kabasoze bafakazisa uphawu kumbe sinathi ngama-title deed, bazahlala belokwethuka futhi bazahlala bengabantu abangasoze bakwanise ukuthi basebenzise izindlu zabo ukudinga isikole.
Kuvele konakala ngaphi, kwavela kwaba kusimo lesi njani?
Lo ngibuzo omuhle. Kulezi gaba ezithize ezimpalo ezitshiyeneyo kulalaba abanjengabe e-Epris abangena kudala abazali babo bebalekela impi sachisa emakhaya, labo nje bafika bafakwa nje kungazanga kulungiswe kodwa sokungcinwana kodwa kabanamasatisiti. Sokubuya laba abangeniswa okwe-politics ngama-housing cooperative uhulumende lakwezana ukufika kuphela la ntsho ezama ukudinga usekelo lokhetho. So abathi ngama-housing cooperative bayathumba indawo sebegcwalisa abantu endaweni yakhona, labo phela hantsho la baye besakha izindlu ukhansil ekhangele besesaba ukuthi abaqothe. Sokusiza labo abantu abaningi abahlala emalokishini abagcina kudala kodwa belokhu bebhadala imithelo befanele bona benikwe ama-title. Sabona izigaba zakhona nje zintathu kodwa ngiyazi ukuthi ma abathi nje sikhuluma ngakho nje sithi imikhukhu sikhuluma ngendawo enjengosolomia lapha akwakuphikwa khona ngama-housing cooperative bese sithi khona ye ukuphula umthetho kanti kungani kungalungisiswa kwenzela ukuthi bengabe lokhu bengena abantu lalaba abakhona akusakwanisela ukuthi baqoshwe ngoba usekelo sombuso sine-right to shelter kakulungisiswe, imithetho yakhona kayilungisiswe ukuthi ubugebengu bakhona kungabulokhu besenzakala.
Uhulumende wamukele njani isicelo senu le committee eliyinike ugwalo lwenu?
Ye, iqiniso ukuthi njengamanje khona saqala ukudingadinga ukukhuluma ngendaba yakhona okweminyaka ethize, yikho laphana kwakuthi bekhankasa bona umnangazwa labanye be-triple C bekhuluma ngokunikeza ama-title deed abantu abahlala ezindaweni zakhona emkhukhwini. Indaba yakhona vele yasisike ukuthi njengoba sithe khona ku-parliament sicela likhangelisa igwalo lethu le-right shelter, bayinikele kuhle nje indaba yakhona besithi bona ye isicelo sombuso vele sicondane nelungelo lokuthunza i-right shelter kanti nisafuna nimanje sinasi hayi isisekelo sokuthi singakhuluma into kufanele kube lo mthetho osekela into yakhona. So lethi bona hathi-ke sesizakhangelisa sibona ukuthi imithetho yakhona elitshoyo eminenineni ephazamisa ukuthi abantu bazize ama-tide six yiphi. Nxa kusobala ukuthi ipithi umthetho singakhuluma ngakho kodwa nxa kufanele ukuthi nje silungisise i-policy sikalungisisa ngakho bamukele kuhle nje igwalo lethu sesimelele ukuze ukuthi baqondane lokwenzana okakhesa.